ezinye zilungiselele kodwa ezinye udubo lukhona ngoba singakhangela ziningi izikolo eziseHarare ezisebenzisa amanzi kamunicipala ngaphandle kwezimpicwana laba abanezibhorane. Ikuze nxa usebenzisa amanzi kamunicipala isikhathi esiningi abe engatholakali lawo manzi. Ngokunjalo hhayi amalungiselelo akhona kodwa akasuthisika ngako ukuthi singathi abantwana abakho engozi.
Lapho okusilela khona lingakhuthaza ukuthi izikolo zenzeni kumbe uhulumende kanye lo masipala weHarare?
Ngabakhangele ezinye izikolo abangagida ikakhulu ezilabantwana abaningi kube lezibholane uma imigodi ngoba ngcono ukuthi ibe khona esikole ukuthi amanzi atholakale isikhathi sonke ngoba nxa ungena amanzi kungaba lidubo kakhulu ukuthi sithi singalwisana lekhulisa ngoba abantu babe ngahlanzekanga kangako.
Nxa sesikhangela indaba yama-school fees, lingathini njengabazali?
Iqiniso yikuthi okukhulunywa nguminista lokwenza ku-ground kuyehlukene. Okwakuqala singakhangela kwathiwa khona izikolo akakumelanga ukuthi zikhweze ama-school fees ngaphandle kokuthi bathole imvumo evela kuminista. Izakhamizi eziningi ebesithintana nazo bezikhala ngokuthi izikolo eziningi zengezelele ama-school fees. Kuvala even abanye ama-government schools ngoba sike sabona isekhila ekaminista ikhuluma ngama-fees okumele ukuthi achade kwizikolo zemaphandleni nezikolo zemadolobheni kuthiyana ngendawo ngendawo. Ama-fees yade khulunywa lapho abe phakathi $5 emaphandleni edolobheni $15 kuthiya ku-$20. Kodwa sikhakhayela izikolo eziningi kubana lezikahulumende ezinye zithatha ama-80 last year lonyaka bangezelele between $90 and $100. Abazali bayahamba beziyakhuluma kuministry kuthi izikolo fees ziyengezeleka kodwa kasiboni inyathelo eyithathwa nguhulumende ukuthi zamise ukwengezelelwa kwama-school fees. Lapho abathi yona hhayi sizababopha labo ababeqeda school fees kungela mvumo asikaze sizwe ukuthi o-headmaster bezikole ezithize bakuthile ngoba ingezelele i-school fees okungela mvumo. Kungaje besikhuluma thintana nezakhamizi yamhlanje abaningi bekhala ngokuthi izikole lapha abahambisa khona abantwana babo zengezelele njalo bakhuluma ngama-US dollars kukanti-ke bona abaningi bathola imali yeZimbabwe babanawo ama-US dollars ale imali yeschool fees isifuna ukuba ningi edlula iholo eliholwa ngabanye abantu.